Hayi lunyaka abantu bazizisile isikhathi sike sabakhona sibile sokunika laba bamele abebandla leMDC njalo sebetshenzele bodwa ukuthi bayehlule akunalutho abangalwenza njalo nxa sikhangela inhlelo zezanupf lonyaka zicile ngezabantu zisebantwini kusobala ukuthi zonke isihlalo ziyabuyela kuleli bandla elaletha umanya lozibuzi.
Kodwa nxa sikhangele ikakhulu amagama esisiwazwile kuyathembisa na ukuthi benqobe okakathesa?
Ye, kuyathembisa ngoba njengoba ngicasisa nje ukuthi abantu beZimbabwe nxa sikhangela ngabantu abazwisisayo ukubana ezombusa lezi kukhulunywa ngezithembiso kodwa izithembiso lezi izithembiso ezilenhlelo ezisebantwini okufunwa nguZulu. Imsebenzi elizweni lonke jikele nxa sikhangela iyasilela kodwa uhlelo lwe-indigenization olwe-empowerment lolu nxa silukhangela luhlelo lwabantu njalo nxa sikhangela ukuthi-ke uZulu lapho ahlala khona abantu labo abahlala khona amankampani kumele abancedise nge-share ownership trust layana size sikhangela njalo ukuthi 51% layana amandla asesiya ebantwini phezu komnotho welizwe ngakho-ke lapha sikhuluma ngokuthi ama-policies awe-ZANU-P F lonyaka aqine ukudlula ngathi iminyaka eminingi ngoba nje kwakuseluhlupho ikakhulu sikhangela nje ama-sanctions nanxa umongameli umgabe wayekhuluma esithi sifuna ukuthi uZulu abe namandla phezu komnotho wakhe elizweni kwakusuka-ke kuphanjaniswe ngama-sanctions kodwa lo nyaka sibone ukuthi ngenxa yokuthi inhlelo lezi eze-empowerment zisebantwini hhatshi mina ngokubona kwami sibili yona i-MDC ngalesi sikhathi yikho ubona nje sebezidinga ezinye isikalazo ezinye iy'ndlela ezokubana ukhetho lungenje.